So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26/04/2021 ngisathe Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje
okukhona ukuthi konke ukukhala abafoyi abakhala ephansi kwamahhovisi khonapha eCapital City yikho esikukhala ngathi mhlaba ilizwe lonke jikelele singabe sisendaweni ezithiyeneyo emaknorth emasouth emidlands ngaphilangaphi singama-war veterans iy'hlupho zethu ziyafana.
Amapolisa abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lamhla lapho kade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension kwabotshwa abantu abangaba ngamashumi amathathu zethu.
Siyananzelela ukuthi emaphandleni ijekiseni leli litholakala nzima, abantu bahamba imango emide kuze bafinyelele leli jekiseni. Sebehambe umango omude abantu bafike balisweni. Kuyisikhalazo sibili ukubana uhulumende afinyelele abantu mhlawumbe bafake ezikolweni lapho kuduze khona labantu.
Ingcwethi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezishiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uzulu ukubana ayohlolwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. Inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technologies, CITES, izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu owe-Asake Film Festival koBulawayo okhangela kakhulu ngendaba zokuphumisana umlotha kanye lombhuqazi wekukurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhlanje abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension. Kubotshwe abantu abangaba ngamashumi amathathu 30 ekutshengiseleni kwanamuhla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalwa impi yenkululeko laba kade behlabela bebanga umsindo ekutshengiseleni kwabo abakwenzele endaweni ye-Africa Unity Square edolobheni leHarare. Okulapho abagcine begijinyiswa ngamapholisa ngemva kwenyanga ezimbili bexhuthaniswa ngendlela yinye ngamapholisa ngesizathu esifanayo kunyanga edluleyo. Bebefuna ukutshiya incwadi yabo yokukhonona kumongameli Emmerson Mnangagwa emahhovisini akhe owayemonomotapa. Amapholisa ahle aqala ukubonakala edolobheni leHarare kusukela ekuseni belungiselela ukuba bahle babagijimise. Abalwa impi yenkululeko laba baqale ukuhlupana namapholisa ngemva kokuba befice evale indawo ye-Africa Unity Square lapho abakade befuna ukubuthana khona. Okade bakhokhela unkosikazi Shurayi Nyamangari uthe basola indlela asebephathwa ngayo nguhulumende.
Njengabalweli bempi yenkululeko kasisananzwa siyahawula. Sihola i-16,000 RTGS ngenyanga. Salelwe imvumo yokuya ehofisini kamongameli welizwe kungela sizathu.
Omunye owalwa impi ekuviyo leZipra umnumzana Baxter Magwizi uthe owenzakale namhlanje kutshengisa sobala ukuba uhulumende we-ZANU-PF akasendaba lempilo zabo.
Umthetho omutsha we-Veterans of Liberation Struggle okukhona ukuthi konke ukukhala abafowethu abakhala bephansi kwamahhovisi khonapha eCapital City yikho esikukhala ngathi mhlaba ilizwe lonke jikelele singabe sisendaweni ezithiyeneyo emaknorth emasouth emidlands ngaphilangaphi singama-war veterans iy'hlupho zethu ziyafana.
Uqhubeke sithi njengabalwa impi yenkululeko bazazama ngazo zonke indlela ukuba uhulumende alalele izifiso zabo.
Bayaphuza bebadonsa inyawo kodwa izinto ziyabe ziphambi kwabo zibhalwe phansi zikhona la ku-act ye-war veterans. Okuhluphayo ukuze abantu bayize kanjalo basukume besiyangena kula mahhofisi ukuthi into azenziwa ngesikhathi kulokuphuza ukuthile kuloko donsa ukuthile okusuka kumangalisa amaveterans ukuthi hawo kanti sekwenze njani sesiyahlala ngokuphila sisemlonyeni ukuthi amaveterans lawo athandi usale khala ngokuphila azikhali ngokuphila thina njengamaveterans ivele sisiya elizwe kuyaleli inkululeko konke lokhu kwakuyizinto esingazikhayela ukuthi zizabuya zisenzakale sasikhayele ukuthi konke kuzabuya kuhamba ngendlela esasisebenze ngayo kumbe sasikhulule ngayo ilizwe
laba ababotshiweyo bebeseharare central police kabakatshelwa ukuba icala labo abalibotshelweyo ngilani isikhulumeli samapholisa umnumzana Phunya athi uthe usamelele ukuphiwa umbiko walokho okwenzakileyo umholi wamapholisa u-officer commanding weharare kuthi imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wendaba zabala impi yenkululeko unkosikazi opamchinguri yehlule ngimele isitudio 7 ngiseharare ngiwumlondolozi Ndlovu
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abayizigidi ezidlula izimbili lengxenye babo 2.5 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane loqhamukayo ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,688 ukugoqela abantu asebephephe kulomkhuhlane asebezinkulungwane ezidlula ikhulu 127,433 kwafa inkulungwane ezidlula izini lengxenye 4,673 kunjalo nje incwadi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uzulu ukubana ayohlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana eyinye yalezi ncwadi unkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uhulumende ukuthi aqhubeke ngenhlelo zokufundisa uzulu ngokujulileyo ngaleli jekiseni ukuze alethembe ukuthi lingeke laphazamisa impilo zabo. Umanyathi ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi abe lendawo eziningi ezihlatshwa khona leyi jekiseni ukuze abantu bengagcini behamba imango emide ukuyahlatshwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba asilaleleni ingxoxo eqhutshwe nguMike Hobe weStudio 7 loManyathi.
Okwenza ukuthi uzulu angalamukeli leli jekiseni ngobuningi babo yikuthi kulokungakholwa ukuthi leli jekiseni lingavikela umkhuhlane we-coronavirus. Njalo lokusilela kolwazi ebantwini
Manyathi siyezwa uzulu ikakhulukazi abantu abasemaphandleni bekhala besithi indawo zokuhlatshwa ijekiseni elivikela icoronavirus zikhanya ngani zikhatshana abantu bakhanya ngani bahamba umango omude ukuze bayenelise ukufika ezibhedlela lapho kuhlatshwa khona ijekiseni leli ubona ngani lokho kuphazamisa na uhlelo lukahulumende olujonge ukubona ukuthi abantu bazahlatshwa leli jekiseni
njengenhlanganiso emele izakhamizi inhlanganiso esebantwini siyananzelela ukuthi emaphandleni ijekiseni leli litholakala nzima abantu bahamba imango emide ukuze bafinyelele leli jekiseni sebehambe umango omude abantu bafike baliswele kuyisikhalazo sibili ukubana uhulumende afinyelele abantu mhlawumbe bafake ezikolweni lapho kuduze khona labantu lezitolo lapho kuduzele khona labantu ukuba nabantu labo bahlatshe bavikeleke kulo mkhuhlane we-coronavirus
njengosakhulayo oliyilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uyakhuthaza na izakhamizi ukuthi zihlatshwe leli jekiseni
njengosakhulayo omele inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association inhlanganiso esebantwini emele izakhamizi ngiyakhuthaza ubana ontanga basukumele phezulu bayehlatsha leli jekiseni eliyilo elivikela umkhuhlane we-coronavirus umkhuhlane osubhuqe amazwe wonke njalo njengosakhulayo ngikhuthaza ukubana basukumele phezulu bayehlatshwa ijekiseni leli ngokuzithandela kwabo bengabanjwanga ngamandla.
Isikhathi sesesidlule nguMangoyi Manyathi. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubalaleli bethu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo.
Ukugqiba lolu daba mahlabezulu, singathi ebantwini abatsha bayehlatshwa ijekiseni lokhu isakhona, isaphiwa mahhala. Okwesibili, intsha efanayo iyilo ikusasa lethu, ngakho-ke kumele ivikeleke. Okwesithathu okucinayo, oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke, kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele avikeleke. Sivikelane sonke njenge.
Lo ngunkosikazi Perseverance Nyathi ubexoxa ecingweni lo Mike obewe Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology site izolo baqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu owe-Asake Film Festival ngoBulawayo, okhangela kakhulu ngendaba zokukhomisana umlotha kanye lodaba lombhuqazwe wekukurawonde phansi kwesihloko esithi The Power of Memory. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umbukiso we-Asake Film Festival owenziwa minyaka yonke ngomfumfu lonyaka ungenwe ngabantu abedlula ikhulu abenelise ukubukela imbali yamadoda alitshumi lanye anyamalala emangweni wesilobela kuze kube lalamuhla akwaziwa ukuba bangcwatshelwaphi. Ekhuluma andubana umbukiso uqale, umqondisi wesayisi uMnumzana Zenzele Ndebele uchaza injongo yalumbukiso.
Uhlelo lolu bese launcha i-festival ethiwa yi-Asake Film Festival esiyenza minyaka yonke. Festival yethu ikhangele kakhulu izinto ezihambelana legugurawundi, sikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi, sikhuthaza njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi alungise udaba lolu.
Evula okusemthethweni umbukiso we-Asake Film Festival, umqondisi we-OSISA uMnumzana Sipho Samalunga uthi umbukiso ubumuhle kodwa kusasebuhlungu.
Hayi, umbukiso ubumuhle kakhulu, ngiwujabulele mina, kodwa hayi kubuhlungu kakuhlungu lezi abantu hamba bephethe izinhlungu ezinzima. Ubona ukuthi sibili lento le ground kumele ilungiswe. Sini
omunye owanyamalalelwa ngumni wabo esilobela ngesikhathi se-ground obesambukisweni lo namuhla uMnumzana James Siphambano Ndebele uthi uthunukele amanxeba amadala.
Kungihlabe ngaphakathi ngibona konke lapha labantu bonke abebekhuluma ngabantu engibazi abesilobela khona, lo mama laba abebekhuluma ngitshela amajaha labantu embelini ngiphila labo nxa ngisizwa belandisa indaba yabo yokulahlekelwa kwabo thinta kwamancane.
Umlingisi ongene umbukiso we-Asake Film Festival uMnumzana Desire Moyo upha umbono wakhe.
Umbukiso namuhla ngithi yonta yokanye umfukula wabantu bakithi esintwini, yibufakazi obugcweleyo. Ngiyazi bakhona abasala besithi lokhu lalokhu bephika izinto ezayenzakalayo, kodwa-ke ngiyajabula kakhulu uma namhlanje isayithi lo nje i-documentary le yethu 1985 eyikunyamalala kwezinzalwane zeZimbabwe eziyi-12 engathi nje abantu besindebelena besintwini esilobela. So ngiyathaba kakhulu ukubana lobu bufakazi namhla buza bangena online, lobu bufakazi namhlanje bufake kwaba umfanekiso ozabukiswa lapha indawo zonke, so that mhlaba ube kwazi ukubana crimes committed against abantu bakithi.
Isakhamuzi sakoBulawa esingene umbukiso uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi umbukiso walonyaka ubona ukuba abantu basasebuhlungu ngokwenzakala ngesikhathi segugurawundi.
Eyi, lo mbukiso ubuhlungu kakhulu, utshengisa ukuthi abantu basesenebuhlungu. Ungakubona ingathi kulesikhathi eside kwenzeka nxa ukukhangela ukhatshana, but inhliziyo zabantu zisalimele kakhulu. Kusesekunenge okudinga ukuthi kwenzeke ukuze inhliziyo zabantu zibhohle.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sitholelayo okade ekhona ekuvulweni kwe-Asake Film Festival uthi langasiphi yisiphi isikhathi bakhululekile ukumela abantu
lapho kulabantu abafuna senkundleni ikho lapho esebenzela nxa kuyikuthi kulomuntu oprepared ukuthi ahambe enkundleni siyakhuluma ngalo lolo dawu siyamncedisa njengamaqembu
omela amalungelo oluntu umqondisi webheshi likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo unxome umbukiso lo ethi unika ithuba abantu ukuba bakhulume ngokwenzakalayo
mbona ngazathi Film Festival leyi iyinto enhle kakhulu ngoba inika ama-victims ithuba impilo yayo yonke after over 30 years oda bengayitholi ukuthi bekwanise ukuthi bekhulume izitori zabo lomhlaba nje ubabukele ubalalele mbona ngazathi into ebongekayo kakhulu ukuthi uma singathola ama-media houses that have got ithuba lokuthi behambe bezinika ithuba lokuyalalela izitori zabantu ukuze ziphile even bona sebedlulile ngoba umuntu ukhangele khona phambi ukuba ogogo besilobela uMrs. Hlongwane uMamthethwa siwadlule emhlabeni kodwa namhlanje abantu lalo bedlulile akalale ngokuthula kodwa abantu bamzwile usekwanisile ukuthini even sedlulile isitori sakhe siphile
umbukiso walonyaka weAsake Film Festival uqale ngomvulo mhlaka 26 Mfumfu ukhangelelwe ukuqhubeka uze uyephela ngomgqibelo mhlaka 30 Mfumfu lapho okuzaqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo ezibalisa ukubukisa indaba zombhuqazo weGugurawundi imfundiso lenkulumo ezehlukeneyo ngodaba lokuqala lokuphetha kokukhumisana umlotha lokuphathwa kwalolu daba emthethwandaba namhlanje uvulwa lumbukiso abantu babelethuba lokubukela umfanekiso wefilimu elesihloko esithi Children of the Genocide yimele iStudio 7 yiwo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Yebo, mthokazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8pm. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafithi. Elemelika selimise uncedo lonke lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 700 million ebihlele ukubana izaphathisa kweleSudan kulandela ukuhluthuma kwentambo zombuso ngabebutho. Uhulumende weMelika uphinde wakhuthaza ukubana amasosha agenule uhulumende kumele enze konke okusemandleni awo ukubuyisela intambo zombuso kuzulu. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane beMelika namanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price ubike ukubana le mali kade ivele ihlelwe ukuthi izesebenza kunhlelo zokuthuthukisa umso wentando kazulu njalo ekhululekileyo. Kulabantu ababili abafileyo kwalimala kakubi abane abagoqela umpolisa kusehlakalo sokudubulana okwenzakale emavinkilini awedolobheni eleBoys esabelweni se-Idaho khonapha eMelika. Ubikwa iqaliswe lokudlakela ubikwa esesezandleni zamapholisa okwamanje. Amakhulu namakhulu ezakhamizi zedolobheni le-New York akhole etshengisela eBrooklyn Bridge ngomvula ekhonona ngesiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikamanisipala walelo dolobho kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela i-COVID-19. Kwezenotho namhlanje sikhangele ukuphikisana okukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe lesigodlo seMelika phezu kwembangela yokonakala komnotho wakuleli. Untungamili Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kwezenotho lamhlanje sikhangela ukuphikisana okukhona phakathi kukahulumende wakuleli lesigodlo seMelika phezu kwembangela yokonakala komnotho weZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho udilizwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika leBhilithane. umnanga kwa ugcizelele amazwi la izolo ngosuku lokukhankasela ukwesulwa kwezitheziso lezi okulusuku olwahlelwa inhlanganiso yeSADC.
We hold this year's Anti-Sanctions Day under the theme, in the quote, friend to all, enemy to none.
Sinanza usuku lwezijeziso lonyaka phansi kwendikimba ethi singumngane womuntu wonke njalo asisiso sitha sikazibani. Ngiyathemba ukuthi ukukhulumisana le-European Union kuzaqhubeka kuhle ukuze sibe lobudlelwano obungcono. Ngilethemba njalo lokuthi sizakhulumisana kuhle leMelika. Kodwa siyakusola ukuqheliswa lokuvuselelwa kwezijeziso zenotho kuphazamisa imizamo yokuvuselela ubudlelwano obuhle.
And in some cases, imposition of French sanctions on Zimbabwe is most unfortunate.
Kodwa isigodlo seMelika eHarare sethule imbiko enkundleni yeTwitter siwaphika amazwi kaMnangagwa sisithi umnotho ubulawa yibuchapa bukahulumente, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahlonitshwa kwamalungelo. Sithi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga eZANU-PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 lamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 47 kuphela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esinxuswe ngumnangagwa ukuthi sizebona umthelela wezijeziso lezi kuZulu. Uhulumende uthi genelisi ukuthuthukisa umnotho lokusungula imisebenzi ngoba izijeziso zimvimba ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe ikakhulu umthetho weMelika owezidera. Usomabhizimusi umnumzana Bhekimpilo Sithole uthi inkohlakalo iyo into enkulu ebulala umnotho.
Asikhangelele ukuthi emtare khona le kuDiamond kwasicasha imali enganani, sidlule kathesi nje kathesi iCovid sebesisizwa kuthiwa imali zicatshile khona ngale sokusaspenda uminista, anti yi-corruption yonke le sikhuluma ngayo. So ukuthi kusithengiselele kamhlophe ukuthi hhayi yonke into eyenzakalayo siyoma-sanctions, i-corruption nje obuhwabo obenziwa ngabanye abantu.
Amazwi kaSithole agcizelelwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Imali zonke ke esikwembayo igolide idiamond imali agriculture ichabalele phambi kwethu emehlweni esiyikhangele yizo ke izijeziso zenezo indlela esiyibambana ngayo phakathi kwelizwe.
Umoyo uthi uhulumende kumele aqede inkohlakalo kanye lokuntshontshwa kwenotho yakuleli kuqala nxa efuna ukuvuselela umnotho.
Njengelizwe kasikhangelenini ukuthi indaba ze-corruption siyaqedelana lazo, azidingi mali, akuzidingi ukuthi sibhadale umuntu ukuthi sidile le-corruption.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usanda kwethula amazwi laye ekulandula ukuthi izijeziso ezethezwa amalunga eZANU-PF ziphazamisa uZulu makhansa. IMelika ikubeke sobala embikweni wayo kuTwitter izolo ukuthi izasusa izijeziso lezi nxa labo abazethiswayo bengachiyana lenkohlakalo njalo sebewahlonipha amalungelo kaZulu.
Abomanyana wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi kabamangaliswa ngokukhulunywa nguhulumende obethesa umlando ukuthi yibo abashojozela ukuqhubeka kwezijeziso ezafakelwa enye inkokeli yezanu-PF ezikuhulumende. Intethelo ezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Edabeni oluphume kuphephandaba leHerald, uhulumende uveze ukuba abenhlanganiso eziphansi kumanyano weHuman Rights NGO Forum baqoqa ukutyela isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Alena Dohan ukuthi zingasuswa izijeziso ezabekelwa inkokheli yezanu-PF ekuhulumende, kodwa be-NGO Forum bayakulandula lokho besithi bona kade basa imbono yabo kunkosikazi Dohan mhlaka 12 Mfumfu. Umqondisi weZimbabwe Human Rights NGO Forum uDr. Musa Kika ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi akusiqiniso okukhulunywa nguhulumende ukuba bekhankasela ukungasuswa kwalezi zijeziso zomnotho. UDr. Kika uthi kodwa akubamangalisi okukhulunywa nguhulumende ngoba ehlezi yelwisana nenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ikakhulu ezilwela ilungelo loluntu. Kodwa umkhokheli welinye lamabandla ezombusazwe eliphikisayo le-Labour Economic and African Democrats Lead unkosazana Linda Masarira uthi kumele behlukane lokukhankasela ukuqiniswa kwalezi zijeziso abeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
These sanctions are economic warfare and economic terrorism, and that is what we should understand.
Okumele sikuzwisise ukuthi lezi zijeziso kuyimpi eqondiswe kwezomnotho welizwe njalo yokulwisana lelizwe. Alikho ilizwe elilamandla ukuhlolisisa elinye kulokho okwenzakala kwelinye.
Unkosazana Masarira uthi laye uhulumende kumele abuse ngendlela engephuli lungelo loluntu.
And our voice should be one that sanctions should be removed. Our voice again should be calling on our government to respect our constitution and to respect humanity in our
kumele sikhulume ngalizwi linye ukuthi kumele zisuswe lezi zijeziso. Kumele njalo ilizwe lethu kube ngelikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe isisekelo sombuso kanye lempilo yabantu. Singeke sathi sifuna ukuhlolisisa ukuthi zenze monakalo onganani lezi zijeziso. Kasizidingi izijeziso elizweni lethu.
Without fear or favor.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo yena uvumelana labenhlanganiso ezizimeleyo.
Ngenxa yomsebenzi wabo ukuthi uhulumende wezanu okaMnangagwa akakahloniphi amalungelo abantu, kathi isikhuluma sokuama-uveti kade giginyiswa ethawuni ukanti bakhuluma iqiniso ukuthi bakhalela imali zabo abantu abalwela ilizwe bathwele nzima. Uhulumende wezanu akakalungisi indaba zokuhlonipha amalungelo abantu. Abafuni kukhuzwa uhulumende wezanu, bafuni kukhuzwa, kafuni ukuthi ikhuzwe. Ungakhuza sokuthiwa umuntu omubi.
Okukhona uGumbo othi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise khona lokho okwenza zibekwe lezo zijeziso.
Kukanti kulula uhulumende weZimbabwe kalungise lezi zinto abaziqambayo ukuze ama-sanctions la ephume, ngoba siyakwazi ukuthi i-US siyayifuna, siyalifuna le-US dollar, le-US siyayifuna zibe ukuthengisa izinto zethu khona ngayo. Kodwa ma besithi kona sizafika sifundisa abantu babo ukungahlonipha amalungelo abantu njengohulumende wethu, asiqaleni silungiseni phela nekhaya lapha, sibone. Ma sesilungisile sibone ukuthi bazayala yini. Ma singabona sebeyala sesilungisile, yikho lapho esingama khona sonke eZimbabwe. Abahlukuluzwayo labahlukuluzayo singama sikhulume izwi linye ukuthi ama-sanctions aphume. Okwamanje uhulumende kakayenzi lutho ukuthi etshintshe umumo wayenza ukuthi ama-sanctions ebe khona in the first place.
Kodwa abezanu-PF bathi zabekelwa ilizwe lezi zijeziso njalo zilimaza abantukazana, kungakho kumele zisuswe kungela kubekelana migoqo. Uhulumende wabeka umhlaka 25 Mfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwalezi zijeziso okusekelwa njalo ngabamazwe akunhlanganiso yalawo angezansi kwezwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community SADC, labo abafuna zisuswe lezi zijeziso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa namhlanje abophe abalwa impi yenkululeko eHarare lapho abakade betshengisela bekhonona ngodaba lwemali zabo zamapension, kwabotshwa abantu abangaba ngamashumi amathathu 30. Ingcwethi zezempilakahle kanye lenkokheli yenhlangothi ezijiyeneyo zempilo elizweni bakhuthaza uzulu ukubana ayohlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 engesabeli khatshana. inhlanganiso ye Center for Innovation and Technology Site izolo iqale umbukiso wemifanekiso yamafilimu owe Asake Film Festival kubulawayo okhangela kakhulu indaba zokukhumisana umlotha kanye lombhuqazwe wegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umprofesa Jeremiah sithi asibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lapho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura